siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 28 kuNcwabakazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Iningi lilokhu ligcizelela ukuthi izehlakalo zokutshengisela esezivamile elizweni zikhomba ukuthi mhlawumbe inguquko kwezombusazwe kanye lezomnotho welizwe isiseduze.
Laba abatshengisa ukuthi ngamavendors abantu abana babotshwa kwenziwa yonke into, abantu bathwele nzima kusukela bukhangela kwena abantu abazama ukuziphilisa njalo abarani imijova laba abathwele kanzima ama-roadblocks agcwele iganga lonke, imali ayikho elizweni, abantu sebezibize ukuthi hayi kumbe ikufa okungcono sifeni kawani kulokuba sifa kancane kancane.
Ukusilela kwababalisi ikakhulu esigabeni seMatabeleland kubikwa kulokhu kusezingeni elibi kakhulu.
Silama facts and figures lapha ehofisini kodwa ukuthi khona kulamanye amatazi afundisa abantwana abangu-90 eklasini umbalizi oyedwa and khonokho vele kuzenza ukuthi khona even ama-results angikhona aphume vele engalunganga.
Njengenjayelo sizalethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo silontongameli Nkomo we-Studio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi lilokhu ligcizelela ukuthi izehlakalo zokutshengisela esezivamile elizweni zikhomba ukuthi mhlawumbe inguquko kwezombusazwe kanye lezomnotho welizwe isiseduze. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele umnumzana Ambrose Sibindi, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions. Usibindi uthi izakhamizi ikakhulu ezakobulawayo yizo ezanika isibonelo ngokuqakatheka kokutshengisela.
Ukutshengisela lokho esikubona kuzenzakala elizweni vele kwaqhatha ezakhamizini. Ndiyakhumbula siba lamadisigamenzi amaningi lapha sihamba sitshengisela indaba zezeza ngendaba ezahambi ukuthi apha kucouncil. So ke khathesi ungananzelela ama-drum lokho sokusenzakala elizweni khathesi kungenxa yokuthi i-economy yethu ifile. Ende thina njengezakhamiza kulambuzo ukubana yithi abantu esikhala kudlula abantu bonke ngoba nxa ukhuluma ngokuthi i-industry ivaliwe i-economy ayithika abantu bayasebenza bengaholi ukhuluma ngama-residence. So ke bona abantu abangama-political parties ama-massive organizations abantu abangama-residence uzananzela ukuthi la nxa engxenye kungaphumi ibizo lokuthi kumbe Progressive Association phambili xa uphile elizweni ngoba liqiniso labo ababusayo bayaphatha abantu kuhle bafeni bamalungelo abantu babona ukuthi i-economy yabanjwa kuhle babona i-service delivery ihamba kuhle nxa into leyo zingenzakali abantu ba-train ukuthi lingavumi tshengiselana nini. So yiko kunje usukela bunazethu abantu abanengisesuke bathi bangena kwi-informal sector laba abathengisa ukuthiwa ngama-vendors abantu labana babotshwa kwenziwa yonke into abantu bathwele nzima kusukela bukhangela kwena abantu abazama ukuziphilisa njalo abarani imijova laba abathwele kanzima ama-roadblocks agcwele iganga lonke, imali ayikho elizweni njengoba unazeli labona abasebenzayo uyathi efika ehola kuthiwe ngenxa yehola $100 hambe ethathi ibhenki $100 kumbe $50 abantu sebezibize ukuthi hayi kumbe ikufa okungcono sifeni kawani kulokuba sifa kancane kancane.
Labo abaswela kakhulu okwakuthiwa baphiwa umumbu, labantwana esikolo okwakuthiwa bazaphiwa ukudla, liyakubona yini lokho?
Ungananzela nxa ukhuluma ngokudla okuphiwayo silohlupho lokuthi kwangokudla okuthiwa kuyaphiwa vele kuphiwa on party line futhi kunika abantu abayingcoswana ilohlupho esibalalo ngoba nxa ukhuluma ngabantu abafuna ukudla lapha eZimbabwe because atholi i-population enkulu over 85% abantu bafuna ukudla kodwa ukudla kwakho kunikwa abantu kwaye ulutshwana ukuthi vele akunanzele kuyenza ukuthi abantu bebephiwa ngalo ukuthi uyadinga uthole ngabantu nje abalihlekanayo elingatsho lutho uzawuthiwa yi-social welfare layo ngale ibiza abantu bayenika ukudla kodwa uyananzela futhi khona futhi amabiza khona abantu ababiziweyo abantu abe-partner le ZANU-PF so akuncedi abantu ukudla bakuthole kodwa njengoba sizavula kwabantwana sizakubona kuzahamba kanjani.
Lowo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ibandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi iziphathamandla zalo azisebenzi kuhle e-Beitbridge ngenxa yokuthi imisebenzi okufanele ifezwe izisebenzi zikahulumende igcina isenziwa ngamalunga ebandla leZANU-PF. okuningi ngalolu daba sikuzweni kunqoxo lesiphathamandla saleli bandla unkosikazi Sipho Dube omela iBite Bridge East edalele eParliamente
sina njengeopposition isile problem sikule nkulu ngokuthi nanxa ungaze kube lama function anjani yena wasoze bali invite izinga ngama function ayo government abali invite siyasenqabela kakhulu ende kuyasilimaza ngenxa yokuthi uzeza ukuthi kule function nje ukuthi kwathi ndingeza la ukuthi kulo MP avele kwesi isikhathi ufike khona endaweni ungu MP konapho bona laba babe bephethe umsebenzi wona la ukuthi bathi kulo MP olapha ovele bekwazi ukuthi ngeopposition vele kabagwazela ngeke asukuma kutsho khona kuyenziwa ngikhona because yasisa ukuthi ezila sicotshe umsebenzi
ekwabeni ukudla ukungcono yini
ekwabeni ukudla khonapho yikho abasebenzisa khona manje iparty uthola ukuthi abantu bezanpf bacontrola lasekudleni khona and indawo yokwabiwa kokudla kathesi thina vele angikaboni ukwaziwa okwabelwa kwabantu ukudla kula muntu owabela ukudla ukudla kuthengwa e-D&B kusanga nge-$15 sometimes ungayingakukhumumayisala lithengwa nge-$15 umuntu ezahamba 15 kilometers egade ibhasi esiyadinga lelo sakanjo afike khona ugade ngemali afike alithenge nge-15 aphinde aligadise siya lapha ahlala khona layagade so uyabe selithenge vele nge-25 more than 25 so ukukathese bhayibhisha ukabi lokwabikwa kokudla so uzawuthiwa kule echo cash wathi ephiwe imali eziphiwo zalukazi but kakuphumeleli ukuthi kuphiwo bani so sebengene kwikhampena ngezinto zona lezi ezibuyayo nxa ziya zifanele ziyefika kubakhulu bangukona bebe yibo ababaphambili zizaphunguzwa sokukhuluma ukuthi kulesi tafende babe behamba phambili kuhamba ama-chairman angukona lani ukuthi vele bakhampeni ukuthi yonke into ekuyayo kuthiwa yelokhu zaphathi afika akukathi ukudla ngokuthi nxa kuphi ukudla sifuna ukubona ukuthi bazabancitha yini abejikwe esahambisa iripoti
lo unkosikazi Sipho Dube omela iBite Bridge East edalele ePhalamende. I-Studio 7 ayisenelisanga ukuzwa umbono webandla leZANU-PF ngalolu daba. Ukusilela kwababalisi ikakhulu esigabeni seMathebeleland North kubikwa kulokho kusezingeni elibi kakhulu. Kulandela isinqumo sikahulumende esokungaqhatshi ababalisi ngenxa yokusilela kwemali. Umqondisi wogatsha lukahulumende olwezemfundo eMathebeleland North, unkosikazi Boita Telo Mguni, ubikwa isithi kwezinye izikolo ezimbili eLupane kulombalisi oyedwa kuphela ofundisa uGrade 1 kusiya kuGrade 6. Isiphathamandla senhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe eMathebeleland North, umnumzana Neva Nyahunzwi, uthi ezinye izakhamizi zeJambesi eWange ziphakathi kwemizamo yokudinga abaqeqesha abafika kusifundo sika Form 4 ukuthi befundise abantwababo bebabhadalele imali engange $40 ngenyanga. Asizweni ingxoxo lomnumzana Nyahunzwi ukuze sicobungule okuningi okwenzakala ngokusilela kwababalisi.
Siyakwazi ukuthi khona ababalisi vele abaqatshwanga kusukela second term up to okwakathes. Singakhangela i-Martin Note kakhulu, kukhanya siselele emuva kakhulu. I-program entsha le itwa kona yi-STEM e-Ministry of High Education Day. Ungakhangela ama-figures kakhulu, ungakompare i-Matebeleland North lamanye ama-provinces. Uyabona ukuthi khona lapha e-Matebeleland North abantwana abaku-STEM balutshwane kakhulu. Mina ngibona ngathi i-reason yikho khona ukuthi khona ababalisi bangikhona ama-mathematics lama-science teachers vele kabakho e-Matebeleland North. Abahamba ku retirement abanye bayafa, abanye bayachiya baye kuma greener pastures and bonke bona laba vele akula ma replacements. Sesila ama facts and figures lapha ehofisini kodwa ukuthi khona kula manye amatazi afundisa abantwana abangu 90 eklasini umbalizi oyedwa and konoko vele kuzenza ukuthi kona even ama results angikhona aphume vele engalunganga.
Selimelele uhulumende yini ukuthi alethe laba bantu?
Silama representatives zethu ku National Joint Negotiating Council lapha esihambisa khona ama monthly reports ukuthi khona babatshele bona lawa amelele abaqatshayo ukuthi khona lapha esisebenza khona izinto vele azimanga kuhle. Kuthiwa ihulumende izama ukuyehlisa i-expenditure, that is bekhangela civil service audit report yenza ngo-2015. But unfortunately, ungakhangela ku-Ministry of Education, thina sijene lamanye ama-civil servants because ungahamba esipoliseni, amapolisa lawana. Omunye angaya ku-leave kumbe angaya kufa. At least laphana kuyayenza ukuthi khona bathathe omunye ahambe ayenze umsebenzi wakhe. Kulama shifts, kulani-lani, but lapha esifundisa thina njengamabalizi akhula ama-shifts. O-teacher kumele abe le-class yakhe and i-teacher people ratio kumele ibe ku-1:40 for most of ama-secondary schools kumbe 1:20 for ama-upper classes.
Lowo umnumzana Neva Nyahonzo isiphathamandla senhlanganiso ye-PTUZ eMathebeleland North. Sixoxelaye eseWange. Isaziso eziqakathekileyo senguquko enhlelweni ze-Studio 7 kusukisela ngomvulo mhla ka-29 Ncwabakazi 2016, umsakazo wakho we-Studio 7 uza kuma ukusakaza ngolimi lwesiNgisi. Loba kunjalo, indaba eziphathelane leZimbabwe ngalolu limi zizaqhubeka ziphuma kunhlelo ze-VOA English to Africa ezithi Africa News Tonight ngomvulo usiya ngolwesihlanu, kuthi ke le Nightline Africa ngomgqibelo langesonto. I-Studio 7 izaqhubeka isakaza ngesiNgisi kuhlelo Live Talk lona osoluqheliswa emsakazweni weradio ukuze lube lihola elilodwa, hatshi ingxenye yehola obekuyikho khona kathesi. Lizaba lakho ukuqhubeka lithola indaba zesiNgisi ebulenjini beweb. Sizaqhubeka sisakaza ngesishona langesiNdebele ngomvulo okusiya ngolwesihlanu okwengxenye yehola ngalimi lunye, kuthi ngomgqibelo langesonto lalo luqheliswe lusiya njalo kungxenye yehola ngalunye. Ukuze lithole amagaga sesisakaza kiwo, yanini kuwebhusayithi yethu ethi www.voashona.com loba ku www.voaindebele.com. Uhlelo lwesishona lolwesiNdebele lusakazwa nsuku zonke kusukisela ngo-7 ntambama kusiya ngo-8 p.m. kumagagasi athi 15460 6065 4930 shortwave laku 909 medium wave. Uhlelo lwe-Live Talk lusakazwa kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 ntambama kumagagasi awe 6065 15460 ushortwave laku 909 medium wave. Inhlelo ze-VOA English to Africa olwe-Africa News Tonight ngomvulo kusiya ngolwesihlanu kusukisela ngo-8 ntambama kusiya ngo-8:30 kumagagasi athi 6080 155080 laku 17530 ushortwave. Uhlelo lwe-Nightline Africa ngomgqibelo langesonto kusukisela ngo-8 ntambama kusiya ngo-8:30 kumagagasi athi 909 le 4930 medium wave. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngeselitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo eStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, igama ungutungameli Nkomo. Lamhlanje ingixoxa lomnumzana Stanley Maphosa owenhlanganiso ye-World Academy of Science, yona esanda qhuba umhlangano omkhulu kwele Nigeria ongenwe ngama-scientists asakhulayo agoqela aweZimbabwe. UMaphosa ngomunye wabaqoqela umhlangano. Baba Maphosa, siyakwamukela kuhlelo, ungaqala ngokusichazisela ngomhlangano lo.
Yeah, umhlangano lo ubungowabantu abatsha asibabiza sithi ngama young scientists abaphuma kuyo yonke i-Sub-Saharan Africa, amazwe yonke ase-Africa nje angapha kwe-Sahara. Lapho sibe silabantu abatsha abayenza izifundo ze-science abafika 100. Bebuthenela phana eNigeria bexoxa ukuthi bangaba yingxenye yalokho esikubiza sithi Sustainable Development Goals, ukuthi manje mabe participate ku-inclusive growth ye-sustainable development njengabantu abatsha bangabamba umsebenzi kanjani. Kakhulu i-concern yabantu abatsha abayenza i-science ngeyokuthi bebengekho uma ama-sustainable development goals esenziwa, ayenziwe ngabantu abadala behlezi ndawonye bengafuni ukuzwa ivoice yabantu abatsha, maybe to a limited extent. but sebethi ke manje akulandaba ngoba asekhona ama sustainable development goals. How can they participate manje kusiya phambili, especially amazwe alama young academies uma engahlangana ndawonye alethe amacebo angasebenza lamazwe lawo abavela khona.
Izinqumo bani eziphume kulomhlangano nxa zikhona?
Ye, isinqumo esiphumileyo esikhulu ngesokuthi ama young academies amazwe wonke asebenzelane abe le network yawo abazayibiza bethi i-African Young Academy Network, ukuze bakwazi ukwazi ukuthi omunye wenzani kwelinye ilizwe, omunye wenzani kwelinye ilizwe, okubonisa ukuthi abantu bangasebenza bebonke belamandla kulokuthi besebenze bengama 1-1. Uma besebenza bebonke bazaletha ivoice yescience evela kubantu abatsha kuma policy makers aseAfrica.
Bebekhona yini ontanga abadabuka eZimbabwe?
Bebekhona ontanga abadabuka eZimbabwe, bemelwe ngomunye obizwa kuthiwa nguDexter Dagwiray, nguye ongupresident we Academy yabantu abatsha eZimbabwe.
Sizwa kuthiwa liqoqa njalo omunye umhlangano ophathelane leze science khona ngapho kwele South Africa ngenyanga ezayo. Ungasichazisela ngalomhlangano?
Lo mhlangano esiwuqoqayo uzawuba khona mhlaka 14 September eSouth Africa. Lowo aso wabantu abatsha kuphela, ngabatsha labadala behlangene. Siwuqoqa siwubiza sithi yiZimbabwean scientist in the diaspora meeting. Ngamanye amagama siqoqa ama scientist wonke aseZimbabwe asebenzela eSouth Africa kumbe asehlala eSouth Africa ngokuhlala, ngokukhetha kumbe la ngokusebenza, ukuze babuye ndawonye baxoxisane ngokuthi bangaphathisa njani ilizwe laseZimbabwe ezintweni zescience.
Ebantwaneni besikolo siyazi iscience iqhakathekile kakhulu kulezi insuku. Ungabachazisela ukubana kungani ibalulekile njalo kungani kuqhakathekile ukuthi kube yizifundo abaziqhakathekisa empilweni yabo?
Science ngisho ukuthi yinto esiza kakhulu ukuthi sixazulule ama solutions esihlangana lawo empilweni, whether ngama solutions awe natural science ukuba climate change, whether ngama solutions awe social issues zabo migration zabo poverty, konke lokho kuxazululwa yiscience. So ngama magama abantu abasha uma beparticipate kusayensi kusho ukuthi baparticipate ezimpeni ezizasiza ilizwe lethu kusiya phambili. Ngikhuthaza ke abantu abatsha noma bengabesilisa noma bengabesifazana, bonke baparticipate kusayensi. Bangabi le ndaba ukuthi bathi isayensi nzima, isayensi yasehlula, kodwa baqinisele basebenze nzima bastade. Izabasiza ekuthini, one, basolve ama-issues elizwe, number two, lawo bazithole belempilo engcono kakhulu ekuthini imisebenzi iyatholakala ngcono ngapha esigabeni sescience kula kwezinye indawo lapho sekugcwele abantu abaningi kakhulu.
Hayi, uyibeka kuhle baba Maphosa, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Siyabonga.
Ngiyabonga kakhulu ntokamili labalaleli be-Voice of America Studio 7. Lisale kahle, siyabonga.
Belilalele uhlelo lwabasakhulayo. Ngixoxa lomnumzana Stanley Maphosa, yena osebenzela inhlanganiso ye-World Academy of Science, yona ephakathi kokuqoqa umhlangano omkhulu wama-scientists eZimbabwe ahlala kwamanye amazwe. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo uNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile. Ukuze gqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo. Iningi lilokhu ligcizelela ukuthi izehlakalo zokutshengisela isezivamile elizweni zikhomba ukuthi mhlawumbe kuza kuba lenguquko kwezombusazwe kanye lezomnotho welizwe. Ukusilela kwababalisi kakhulu esigabeni seMathebeleni North kubikwa kulokho kusezingeni elibi kulandela isinqumo sikahulumende sokungaqatshi ababalisi ngenxa yokusilela kwemali. Seligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
You have been been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.